singazibone iAfrica sililunga le G20 so sichithi khona kuzaba lezi thelo eziningi ngoba siyabithe sibanjaniswa emthethweni yakhona yezemunotho kunjalo nxa kule nkulumo eziqondane lomkhathi kumbe ngesikhiwa the climate change lezo izimali ezinceda singathi khona i-green kumbe i-green economy ziba khona ziyabe ziziningi mnumzana leli cembu le-G20 liqakathekile kakhulu lizasinikeza ithuba lokuthi ilizwe lethu kumbe i-continent yethu iphatheke ngezomnotho kodwa kuyafanele kube kulandelelwe eminye imithetho yombuso ngoba kuyabe kulama-regulations sicaba sibekwazi ukuthi phela loba i-EU layo ililunga le-G20
khonokho kuzanywa lilizwe lemelika ngwenya akusuzokuhluphe yini njengoba siyabona ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uchiyo phandle phela lapha njalo lokunye nxa sokukhangela sibili zombusazwe ungathina nakhonokho
nxa kulo mbuso ongathi uyaphambanisa kumbe ongavumelani lemithetho ye-G20 ukuba khona kwe-Africa kuyabe sokukhulunywa sokuthiwa khona amanye amazwe aku-G20 amanye amazwe amelele i-Africa bafanele balungisise umthetho wawo ye okunye ukuthi phela i-G20 izabe ikhankasela izimali ezimbalwa amazwe amaningi e-Africa ayabe sekhwalifaya ukuze athole izimali ezilentengo ephansi kodwa njengoba sikwazi ukuthi G20 iAmerica layo ilelizwe elikhulu kungenzeka ukuthi izijeziso lezane zakhulunywayo leza zingaphambanisa umumo wobudlelwano phakathi kwe-G20 leZimbabwe ngoba nxa kuyakuthiwa kuyakhulunywa izimali ezizwayo eziqondane lempilo impilo kahle i-health i-global health eziningi zakhona ziyazi iZimbabwe iphoswe ngoba kule nkinga eyivele khona eqondane lombuso ongamahohlela kubhidliswa kwamalungelo akaZulu lokhu asoze kutshintshe ngoba nxa i-America iyilunga enhlanganiso le-G20 nxa kuba belezijeziso abazifaka kwamanye amazwe lokhu asoze kuguqule lutho so kuzanceda lakuthi amazwe anjengaboZimbabwe or Eritrea Central Africa Republic lamanye ambalwa aziwa ngokubhidliza amalungelo abantu ezizwe zabo bengagcina sibethiwa khona abalungisise umumo wakhona okwakhathesi-ke kulokujabula ukuthi sesisizwa kuthiwa khona i-AU iza kuba lilunga ele-G20